avele kungamanga phela ntsho uyakwazi ukuthi sina kubandla le leadership si asilaso leso sikhundla esika secretary general
singathi ke incwadi le elotshelwe umdenda sizokuthwa ke belikhuluma ngakhona ukuthi wenza into yekhanda lakhe akusitshele ngamafutshane ukuthi ukhamba njani
yebo kuliqiniso ukuthi umuntu lo isikliwe nje esiphonguzama ukungcolisa ebizo lomhlangano wetshipusi lebizo lomkhokheli wethu ubaba uNelson Chamisa yikho sikuchasisa bachasisele ukuthi hayi nangamlandeli lo uyazidangela wenza into zekhanda lakhe yena engasola lunga lebandla letshipusi
ye kodwa ngokukhuluma kwakhe phela ujabanga ukuthi yena uzibambe esidukwini sibili angabe kuthatha ngaphi khonokho
angazi ukuthatha ngaphi emabhawa kumbe ngaphi ngoba ngapha kithi kutshipusi asilaso leso sikhundla akhuluma ngaso
ye kodwa yena uyakhuluma lapho uthi uvele ulilunga le-CCC manje njengoba ke kungazani ama-branches enu akukhanya ukuthi kume njani liyakuphikisa njani ngakukhonokho
athula ama-branch athula amasela athula secretary njengokuchase engikwenzileyo abantu befuna babekwazi ukuthi hhayi bengalaleleli umuntu bengamlandeli ama-members of parliament alandele ngokulalela lozulu jikele lwezimbabwe ubaba uNelson Chamisa ngoba nguye umkhokheli wethu nabanye bakhe akhokhela lawo
ye kodwa engabakhipha-ke abantu laba edale lephalamende lizakwenzani
sabona nxa sesifike khonapho kodwa sihlangelelanga ukuthi bakhitshwe abantu laba ngoba bakhethwa ngabantu phansi kwebandla le-TCC elikhokhelwa ngubaba uNelson Chamisa nguye olelungelo lokukhuluma nokumelela even ukurekhola abantu laba esikhuluma ngabo nabe ngakwenza lokho kele kuthengisa ukuthi vele i-ZANU-P F ayifuni ukuhlonipha impumela yokhetho lwabantu kwezimbabwe phezu kokutshontsha ukhetho abakwenzayo lokugxukela nokuhlukuluza abantu bezimbabwe nokukhonona okwenziwa yi-SADC le-African Union amboni ukuthi engaphinda benze enye into enjengayona leyo.